Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-21 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla kulikhefu lokunanza wayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe kulombuthano owenzelwa eLupane ngabebandla lezanu PF ukhokhelwa ngumongameli Mnangagwa. Kulombalisi obothiweyo ngamapholisa isetheswa icala lokwehluleka ukuthengela indodakazi yakhe ukudla.
Umbalisi uthwele nzima ukunakekela imuli yakhe. Okubuhlungu kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngezinto zonezi njenge-athuzi, umuntu uyavuke sesithi yena thina siyingxenye yamabandla ezombusazo.
Umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende izolo ulobele umqatshi incwadi ekhalaza ngokuthi aqoqe umhlangano wokuxoxisana o-NJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lweholo ofuna lukhutshulwe.
Indaba yeholo leyi ungakhangela indawo eziningi okusetshenzwa khona. Ilungiswa ngokuhlala phansi kukhulunyiswane phakathi kwamqhashi lezisebenzi.
Kwenziwa umbuthano wamawele kumbe ama-twins kobulawayo ngesonto.
Injongo emqoka ye-Twins Association of Zimbabwe ikunanzelela indingeko zamawele ukuncedisana lapho okulenswelo khona.
Izulu elinakobulawayo selidale umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla kulikhefu lokunanza wayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe kulombuthano owenzelwa eLupane ngabebandla lezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga bakhangelelwe ukuba khona kulombuthano okuthiwa uzahlaziya indaba ezikhathaza abasakhulayo ezibalisa ukuthathwa kwezidakamizwa. Abaqoqi balombuthano bathi kukhangelelwe ukuba labantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000. Kulombalisi obothiweyo ngamapholisa esetheswa icala lokwehluleka ukuthengela indodakazi yakhe ukudla. Umbalisi lo umnumzana Maxwell Basiyabo ubotshwe eGurube ngolwesihlanu. UBasiyabo ubikwa esithi kasenelisi ukondla imuli yakhe ngoba iholo lakhe lincinyane kakhulu. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuzi ithi ukubotshwa kukaBasiyabo ngesinye sezibonelo ezikhomba ukuthi amatitshala asephakathi kobuyanga ngenxa yeholo eliphansi. Sixoxe lesikhulumeli se-Athuzi umntwana Themba kuye moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ubotshelwa ukulambisa ingane yakhanya njengendoda engumbalisi imali yakhe nxa isitshwa isamenelisa ukuthi ayenze konke okufanele akwenze njengobaba womuzi. Kuyatholakala ke ukuthi kwesinye isikhathi ukudla kuyasilela lanxa esithi yena zonke izikhathi uyazama ukuthi khona okhala kukudla akuyabelanela abantu abakhe basale besidla la ethi nxa esiye emsebenzini ahambe lokunye ukudla khonokho kwenelisa ukuthengwa imali yakhe. Ngokunjalo kutholakala ukuthi abantwana ngale sebekhala ukuze kwafike kutheni bambophele ukuthi usesehluleka ukunikeza ukudla umntwana. Besebenzisa isisekelo sombuso lapho umntwana okuthiwa ulamalungelo ezinto ezithile ukugoqela lelungelo lokudla.
Manje njengamatitshala lithini? lina ikakhulu sikhangele udaba lweholo lokuthi iningi le lithwele nzima ungasitshela nje ngamafichane
indaba le ndatedi Chris ibuhlungu kakhulu masikhangela ukuba umbalisi ukhangelelwa phezulu kangakanani kodwa ke nxa usubuya ukhangela izisebenzi zikahulumende uqathanisa leholo elitholwa ngumbalisi kuzwisa usisi umbalisi nxa umqathanisa lo mongikazi uzathola ukuthi umongikazi imali ayitholayo ithe xaxa kule kambalisi ungadingisisa ebantwini abaningi uze bezwa besithi hhayi iholo liyafana sokusiya ngama-allowance abantu abatholayo baqinisile ungathanda ukuthi ukhangele ukuthi ama-allowance atholwa ngumbalisi ayahlekisa xa singakhangela ukuthi umbalisi usathola i-rural allowance ye-2000 RTGS nxa siphathe kuhle sebesithi 2000 ilingana le mpondo kambe ukuthi umbalisi ofundisa emadolobheni ungamqathanisa lo mbalisi ofundisa emakhaya udubo olutholwa ngumbalisi wemakhaya lulingana lepondo sikhangele ukuthi i-transport allowance ikubo 7000 lokuyimadlana layo sithi $7 nxa umbalisi esebenza kobulawayo evuke ekuseni ebamba umchova kumbe kati ibhasi zabo zubuko zonezo kuthiwa zijhiphilela nxa sokufana i-$7 imhambisa kangaka emsebenzini sisakhulumke ngomakhaya ukuthi nge-$7 uzahamba emakhaya ayefike esikolo akiso aphenduke abuye ezobona imuli yakhe abuyabuyele khonokho kukodwa kuyasitshengisa ukuthi kukhona okungekho kahle kuhulumente nxa sikhangela ukuba izisebenzi zakhe uziphatha njani kuze kufike esimeni sokuthi umbalisi uthwele nzima ukunakekela imuli yakhe umbalisi uthwele nzima ukuzinakekela yena okubuhlungu kakhulu yikuthi nxa sikhuluma ngezinto zonezi njenge-athuzi umuntu uyavuke sesithi yena thina siyingxenye yamabandla ezombusazwe kukanti thina sikhangelanga vele ezombusazwe sikhangele ilungelo lababali sikhangele impilo yabampofu njengabantu abakugatsha lwezemfundo abaningi kwezemfundo esihlangana labo ingane esizifundisayo ikakhulu thina vele siyame emaphandleni uzathola ukuthi sikhangelane labantu abampofu buye lo titsho sihambe siyafundisa emakhaya usesiya kuba ngomunye umyanga ezezehluleka ukuthi yena esikolo lapha khona adle kuhle imuli yakhe layo idle kuhle
lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la ARTUS imizamo yokukhuluma lamapholisa ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi kahle kahle ubotshelweni utitsha lalo yehlule kusenjalo umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions usukhalaze ngokuthi iholo lezisebenzi liphansi kakhulu okokuthi iningi seliphakathi kobuyanga izolo lumanyano olobele umqatshi incwadi ukhalaza ukuthi aqoqe umhlangano wokuxoxisana ONJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lweholo olufuna likhutshulwe iholo labo amalunga omanyano lo athi izolo avakatshele umphathintambo ogatsha lukahulumende oluqondane labo umnumzana Paul Mavima emahofisini yakhe eHarare lapho afike ethula lolu daba asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mavima ngalolu daba kodwa uhlezi egcizelela ukuthi uhulumende uzimisele ukulungisa lolu daba njalo kahlehli ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula ukuphathelane lezisebenzi umnumzana Ndumiso Sibanda
indaba yezisebenzi zikahulumende leholo lazo yindaba elembali ende ukayikhangelisisa indaba yakhona ngingathi imbaxa mbili kulezinto uhulumende lezisebenzi zakhe abahlangana ngazo National Joint Negotiating Committee bazikhulume bavumelane ezinye zidonse zingafiki emaphethelweni kodwa uzathola uhulumende esenika umbiko wokuthi izisebenzi zikahulumende ziyathola okungaka kwesinye isikhathi kwenzakale kungaphandle kwe-Joint Negotiating Committee kwesinye isikhathi kwenzakale kuphakathi. Kwenza ukukhuluma kumbe ukuxoxisana ngendaba yeholo phakathi komqhatshi lezisebenzi zakhe kube nzima nxa kule mbaxa ezimbili lapho okuzavelela khona iholo lezisebenzi. Lingavela ekukhulumisaneni kumbe ukuxoxisaneni lokho esikuthi ngama-negotiation. Kungavela kumqhatshi esasikubone nxa sokusiya kumabhonasi umqhatshi esithi sesibanika imali engaka, sesibanika imali engaka, kodwa izisebenzi zale zilokho ezikhonona. Engikubonayo mina yikuthi izisebenzi zikahulumende zisebuzimeni. Ubuzima lobu bubangelwa yikuthi iningi lazo zihola lokho esingakuthi i-RTGS. Kuthi ingxenye eziyiholayo ili-US dollar yimali encane kakhulu uma sikhangela indleko abaqondane lazo. Nginganika umzekeliso yomntwana oseyunivesithi eZimbabwe ukuthi kufuneka imali engxenye eposibe yi-280,000 RTGS ukuthi umntwana abhadalele izifundo. Singakafaki ukudla zakudla lezindleko umntwana azahlangana lazo. Ubusuqathanisa le holo lezisebenzi zikahulumende uzathola ukuthi izisebenzi zikahulumende okwenzakalayo ukuthi asoze zanelise ukuthi sifundise abantwana ngeholo lezi eliholwa izisebenzi eziningi.
Ubona kuzawela ngaphi induku loxaxa?
Kungaphi lapho kuyowela khona induku loxaxa? Indaba yeholo leyi ungakhangela indawo eziningi okusetshenzwa khona. Ilungiswa ngokuhlala phansi kukhulunyiswane phakathi kwamqhashi lezisebenzi. Njalo ayizukuphela kuyasala kulokho kulothuthuva. Kuze kufike kusibanga lapho izisebenzi ezizahola iholo elingaziphilisa esikuthi ngesilungu yi-living wage. Ngoba okukhalisa izisebenzi zikahulumende okwamanje yikuthi nxa zisitsho zona zithi zihola iholo elincane kakhulu lokuthi nje umphefumulo lenyama kungehlukani. Kanti ke bafuna izisebenzi lazo zifuna iholo eziliniki elizazinika indlela yokuthi ziphile ngcono. So ngokubona kwami mina kuze kufike kusibanga lapho uhulumende lezisebenzi zakhe abazahlonipha khona i-joint negotiating committee yabo babe lalokhu okuthiwa ngesilungu ngama-ground rules azakhokhela ukusebenza kwayo i-joint negotiating committee kube lesisekelo ngemva kwama-ground rules esithi yi-constitution akuzukuphuma lutho phakathi kwayo. Njalo ama-ground rules lawo kumele ahlonitshwe. Bangawenza kodwa nxa bengawahloniphi akusoze kuphume lutho.
Lo ke ngumnumzana Ndumiso Sibanda, ingcwethi ecubungula ukuphathelane lezisebenzi obeqoqa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuza kuba lomhlangano wamawele kumbe ama-twins kobulawayo enkundleni ye-Umguza Yacht Club ngesonto. Akubhadaliswa ukungena kodwa kuza kuba kulokudla kugadwa amabhiza kusenziwa leminye imicimbicimbi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba siqoxele umnumzana Muzi Dube oyinhlanganiso ye-Twins Association of Zimbabwe.
I-Twins Association of Zimbabwe iqale ngomnyaka ka-2016 iqaliswa ngamawele uMia Tentai noFarai Katona. Iminyaka ithe iqhubeka yasikhula inhlanganiso elizweni lonke yaze yafika kobulawayo. Injongo emqoka ye-Twins Association of Zimbabwe yikunanzelela indingeko zamawele ukuncedisana lapho okulenswelo khona.
Kahle kahle ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini ukuyaba kusenzakala.
Umhlangano esiza kuba lawo mhlaka 26 February 2023 ayisiwo ukuqala lapha kobulawayo. Ngomnyaka ophelileyo oka-2022 sike saba nombuthano lapha kobulawayo.
Lo ke ngumnumzana Muzi Dube oyinhlanganiso ye-Twins Association of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshele umgcini sihlalo ogatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba ukuthi kababoni ngaso linye. Leli phephandaba lithi inzwabethi zibancwebe indlebe zathi uChigumba watshela Mnangagwa ukuthi nxa efuna ukuguqula ugwalo lwe-delimitation uzatshiya umsebenzi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ele-Japan selinikeze iKhomishini yezokhetho e-ZEC imali engamadola ayisigidi lengxenye $1.4 million ekuphathisa ukuqhuba ukhetho oluzayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibonani, linjani nonke nje ngendawo ngendawo. Ngithanda nje nami ukuthi ndlulise umbono ikakhulu ebantwini bakithi. Igama lami uMaxwell Ndlovu, ngizalwa eTsholotsho ngokuhlala ngiseSouth Africa. Bengithanda nje ukuthi mvule abantu bakithi amehlo, bakithi. Abantu bakithi sihleli nje sihlunukelwe, sisebunzimeni, siyacabanga kakhulu ukuthi kulolu khetho oluzayo kuzoba nawuphi umphumela. Bengithanda nje ukuthi ngabantu bakithi bengavotela izaphu bakwethu. Votelani izaphu. Izaphu yiyona eyasuka lo mbuso kusukela kudala. Izanu kuyiyona nje ephethe lapha, isuka kuzaphu. Bantu bakithi vulana amehlo. Izaphu yiyona ezovusa ilizwe leliyana libe right. Ake liyeke lamaqembu lamancane nje. Siyazi yebo isinamuva liyabukwa. Abantu basuka nje begijimele kulo bezitshela ukuthi laphana kunokudla. Bhekani isibongo esiyabe sikhona abantu bakithi, libone ukuthi kwenzakalani. Isibongo esikhona kasisizi lutho. Bhekani manje izano, libe selibheka nesibongo nje ukuthi khona kuhamba kanjani, njalo nelizwe limoshakala kanjani. Okwamanje sesizela abantwana, sigcwele amazwe namazwe ngendlela eyenzakala laphana ekhaya. Cwela amazwe namazwe sizala abantwana, abantwana basazi nesiko labo ukuthi khona vele kumele belandele liphi isiko. Ngicela sivule nabehlo bakithi, izaphu yaphila. Votelani izaphu bantu bakithi. Ngithi votelani izaphu, yona ezolungisa ilizwe laseZimbabwe. Ngiyabonga.
Dingelele enkundleni, linjani lonke basakazi. Izano uma ungayazi ukuthi operator kanjani ungeke ulunge. Silaba abantu lapha abangama opposition abafana labo Innocent Ndibani, abantu abafana labo Douglas Monzora. Douglas Monzora laba yibo ama agent ezano. Yikubona bagijima bangena ku Pollard, wonke ama party agijima angena ku Pollard asponsor izano ukuthi khona ezakwazi ukudisturb abantu. Zora engena ekhethwa esikhundleni wangenela ukuthi ezobulala iMDC, and uyibuleli iMDC yomuzora, uyibulela wayiqeda du esesebenzela izano. IMDC mayifuna ukuthi ibuye ibe khona, khiphanini uMonzora labo witness Dube laba, lizabona izinto zilihambela kahle. Kodwa edlo ngulo Monzora lapha osebenza lezano aliyindawo.
Linjani kustudio 7? Siyabonga. Hayi cha, awekho amaningi nje, khona enye insizwe zikhuluma lapha. Abantu masingayenzini kanje manje. Ma umuntu ethi khona ukubhenywa kwenyawupe njengoba kusanda ngobuningi bakho kukhozwa ukusweleka kwemisebenzi, ukuthi abasha laba yikho into abangayenza, bagcina sebedonseleka ey'dakamizweni ngenxa yokuthi suyingekho into azoyenza. Umuntu uphathwa i-stress ezigcine ezifake entweni engalunganga. Kuliqiniso lokho. Akula lapho kungasangeni khona ipolitiki manje mfowethu. Ipolitiki khona kuyo yonke indawo, ngitsho nasendlini la ohlala khona kunepolitiki yakhona. Ayikho lapho idobe, akula ukuthi ungabalekela ipolitiki. Politics is all over nowadays.
Salibonani, ngithemba niphilile emsakazweni kaStudio 7 Voice of America. Mina igama nguJonathan Sibanda, ngikuya eLower Gwelo eMambanjeni, yikho kuzalwa khona ubaba wami uMaitshayisa Sibanda. Hayi, Sithanda ukubonga ngohlelo elisenzela lona sonke isikhathi. Hayi kuyabongeka, ngani ngahlala iqhubekela phambili ohlelo lwenu sibe sazi izinto ezenzakala eZimbabwe. Ngiyabonga, lube nosuku oluhle.
Salibonani, salibonani Studio 7. Hayi siyabonga izindaba elisinika zona. Hayi kodwa ngibuhlungu ngomnango wakho uPresident waseZimbabwe othengisa abantu bakhe. Noma besifa noma kwenzakalani empilweni zabo vele kalandaba. Ezilongeni esakhe isisu sinjani sisuthi. Sibuhlungu kakhulu thina abantu baseZimbabwe. Siyahlukumezeka kungenxa yenkulumo zakhe. Asila kuthula. Njalo akula muntu ongahlala emzini engabuyeli ngakiwe. Ingakini noma injani imnandi, kodwa ngesimo esikithi asikwazi ukuhlala, asikwazi ukuhlala, akulankululeko. Sesijike abantu baseZimbabwe saba yinhlekisa umhlaba wonke, sesiyinhlekisa. Hayi laphana kuzolamula uJehova uyokwaziyo. Hayi ngoba sesizwile, yazi uzothi noma uhleli kuphi susesaba ukuthi ubuya kuphi. Njengathi seSouth Africa manje sihleli ngonyawo olulodwa, sasahlukumezeka lokho ofile ongcono kulophilayo.
Linjani wasakazi labalaleli, imbikelele umthwakazi wonke laphana jikelele. Mfuna ukukhuluma kabanzi ngoba baloba abathi ngumnankagwa, othi yena uyazalana lobomzilikazi, ukhulu wakhe uyazalana lobomzilikazi. Ubaba lo ositshela amanga, ngabe ukhulu wakhe uyazalana lobomzilikazi, wayengabulala kanjani amandebele adlula 40,000? Wayengabulala kanjani amandebele adlula 40,000? Mphinde ngizibambe umlomo, ngabe le ndaba labo, ngingabe le ndaba labo kakhulu amashona. Ngikhumbula ezikolo lapha amateacher esishone afundisa abantwana bethu amanga, bathi inkosi lobhengula yathengisa ilizwe ngechukela. Ukuthi lobhengula walithengisa sikhathi bani ilizwe ngechukela? Abantu lobhengula wasuka lapha eSouthtown esilwa labelungu, esilwa labelungu, engafuna umhlabathi uinvedwe ngabelungu. Wasuka lapha eStatehouse eSouthtown wazwa kwalela upani esilwa labamhlophe, engafuna umhlabathi uinvedwe ngabelungu. So singabile indaba la kakhulu amashona, manje vele siyazi amashona ale propaganda ala manga yonke into abayikhulumayo. Ngiyabonga basakazi ngokuhlala naseSouth Africa igama ngubheka impilo nyathi.
Studio 7 linjani bonke basa sagazi nabalalela bahle. Hayi siyabonga, siyaphila. Okukhulumayo nguChofi Ngolovana. Chofi Ngolovana elupane lapho engikhona esigodi nesihle ngewele nyazwa konke lokhu bakithi. Nasi izane ubulalelizwe ma kuyukuthi uyasayina lezi zinto. Ngoba nanku phela inhlangano ezizimeleyo lapha ziyanceda. Le usalela imali ikhona yilo eselivusile ngoba ibhondi kalithengi lutho. Angazi ukuthi ufuna ukuthini ngoba ma besuka lapha baza suka nalele iusalele likhona nyana. So asazi ukuthi umnankagwa nabantu bakhe laba bacabanga njani. Becabanga bangacabangela abantu, bebulawa abantu, behambe amazwe wonke lawa, begcwala indawo yonke leyo. Ma eseyawina kusho ukuthi abantu sebezahlupheka for more years, behlupheka mpelezweni lengelabo bezalwe khona. Hayi bengithi bantu asihlanganeni, asihlanganeni bantu, sivotele sibe mbumba, sikhiphe laba bantu kube neplan enjengayo naleyo. Noma imihlangano leyo besala ngayo ukuthi abantu behlangane, kodwa ke omunye nomunye kazi ukuthi ufanele ukuthi uma engena ebhokisini angadingi ukuzatshela ukuthi kavoteleni, kodwa ke kangena ebhokisini asebenze umsebenzi wokuphila kwakhe. Ngiyabonga kakhulu kini lonke.
Hayi lathi siyabonga. Lawu-ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo ufike kwele Ukraine wakhulumisana loMongameli Volodymyr Zelensky wakhonale. UBiden owethekelele ele Poland ubikwa ekhwele isitimela esuka esigodlweni iWarsaw ngobusuku waze wayafika esigodlweni seUkraine iKiev, lapho abaxoxisane loZelensky okwamahola ayisithupha andubana agibele uBiden abuyele kwele Poland. Uthe efika kwele Ukraine eKiev kwakhala icilongo lokwazisa uZulu ukuthi kulamabhomba angaba esiya esiza lanxa engazange afinyelele lapho kade bekhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Ukuhamba kukamnumzana uJoe Biden elizweni lase-Ukraine bekuyinto eqakathekileyo njengoba sazi ukuthi yilo ilizwe laseMelika eliyilo elihambela phambili kakhulu noma ngithi elizibambe empondweni ekusekeleni impi le ekhona phakathi kwelizwe le-Ukraine le-Russia eyimpi ekhangelwa ngabanye abantu ngelihlo lokuthi yona iMelika yiyo engabe iyimbangela yokuxeka ilizwe lase-Ukraine nelizwe lase-Russia.
Ngokubona kwakho uhambo lolu alwe nzileyo luzama uphana usekelo ekhaya eMelika lapho abavoti abangamvotela khona ngenxa yohambo lona lolo.
Akusoze kube lotshintsho babugande ukuthi umnumzana uBiden uhambe wavakashela ilizwe lase Ukraine esiyahlangana laphana nomnumzana uZelensky mayelana ngempilo elokhu iqhubekele phambili njalo nje. Nxa sithi siyakhangela kamuva ngisho labo Bush, George Bush bahamba bavakashela amazwe afana labo Iraq kodwa ke waphenduka ekhaya wathola ukuthi isimo sasekhaya asilandaba ukuthi wahamba wavakashela ilizwe elifana le-Iraq noma ilizwe efana le-Ukraine ngoba abantu beMelika kakhulu ba-consent ngezinto ezenzakalayo elizweni labo phakathi. Lokho kwe-Foreign Affairs bakukhangele ye ukuthi kufanele kube lomhlahlandlela ukuthi ilizwe laseMelika njengoba kuyilo i-superpower kubonakala ukuthi lihwebelana njani nabanye amazwe, kodwa-ke khona umthelela kuma-votes ngibona ngathi akula mthelela, akula njalo akusoze kutshintshe lutho ingqondo zabantu baseMelika ukuthi baguqule noma baguquke kuleyo nto abayibona isenzakala elizweni labo. Kakhulu izinto ababezikhangela izinto ezikhangelwe lomnotho, into ezifana nama job creation lezinto ezifana nama violences lawa siwabonayo yizo izinto ezingenza kuguquke, kodwa lokhu kuvakatsha kwakhe elizweni lase Ukraine akusoze kube lomthelelo walutho.
Lo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube olandela izombusazwe. Izulu elinayo kulezi nsuku selithiye iningi lezakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokulahlekelwa impahla ebiza inkulungwane zamadola. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku ekoBulawayo.
Impahla ezigoqela ukudla, ingubo, izitulo kanye lokunye okwendlini zonakele ngemva kokuba amanzi ezulu engene ezindlini. Umuzi oweJairos Jiri ogcine abantwana abalichumi lasikhombisa i-17 abakhubazekileyo osephumula East ukhala ngokuba kulungiswe lapha abahlala khona, kuvulwe imigelo engayachitha amanzi lapha sekuthe kwaba lezulu eliningi. Unkosikazi Farai Mhlambeni osebenza eJairos Jiri Home ephumula uchasisa kabanzi.
Indaba ekhona ukuthi thina sigcina abantwana abangaboniyo, manje wesingapho izulu lisina, so kuyabe kungamadaka bona babengaboni, so esifisa ukuthi ngabe kule pavement la kufakwe i-travel ukuthi wanyathele endaweni e-right, then izulu lana sibili kwa-affect ukudla, amanzi abe lokhu egebha vele delezayo kuya ngapha, vele into esesikalelayo ukudla kwabantwana yikho kwaba le problem.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo ukhansila kaward 17 ephumula uthi umonakalo wezulu ezindlini ikakhulu ezinamatheleneyo kwenziwa ikungavulwa kwezikhala emidulini egombolozele izindlu.
Uhlupho lwezulu elikhulu esike salithola emalangeni esiqhubeka silithola lugcine lusenza ukuthi ezinye izindlu zingenelwe ngamanzi endlini ziphakathi kwamanzi, njalo njengoba liyaqhubeka liyana impahla ziyonakala. Ephumula North sihlangane lalolo, kodwa ikhansili iyancedisa igijimile ngemva kokuba sibike lolu hlupho, iyancedisa okwenze kwezinye indawo saba lalolu hlupho. Izindlu zethu eziyimdadada ezibambeneyo ende singumakhelwane siyabe singancedisana ukuthi nxa ijurawoli kumele amanzi adlule kuvule izikhali ukuthi amanzi adlule.
Unkosikazi Loveness Mpofu osebenza eJairos Jiri ephumula uthi ukudla okukhona akusavumi ukuthi bakuphekele abantwana.
So sibili izinto eziningi zabantwana zapho sazatshabalala, okunye okuningi izigqoko, izicathulo zesikolo, ukudla kwabo, othukela labo sepha zasezigeziseka ngamanzi ngoba vele amanzi ayisegcwele indawo yonke khonapho okuhlala khona ukudla kwabantwana. So singacela sibili uncedo lokusizwa ngokudla, especially ukudla kwabantwana ngoba kunekwangikhona impuphu isi sinamatheleni vele ukuthi vele ayisayenze ukuthi siyale silokho isiphekela abantwana ukudla.
Unkosikazi Suko Luhle Maphosa uthi umonakalo wezulu ubemningi kakhulu, abantu abaningi balahlekelwe zimpahla.
Umonakalo wezulu umningi kakhulu, indawo eziningi konakele, kungayisikho kungenelwa ngamanzi ezindlini, kuhlangene lokulahlekelwa izifuyo, izilimo kanye lempilo lapha abanye abathethwe ngamanzi.
Abohlangothi olucwayisa ngezomkhathi abe-Meteorological Services Department bathi kulelinye izulu likazamcolo elisendleleni elikhangelelwe ukuqala elizweni mhlaka 25 Mhlolanja kusiya kumhlaka 5 Mbimbitho elilakho ukuza lolaka olwe-cyclone. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathi
Siyabonga Bathabile, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Chris Gande.